abanikazi shop bavale ishop bengasazisanga ekuvaleni kwabo bathi owa ibirthday almost 2 months and bavala beqamba amanga ukuthi bafuna ukurenovate berenovate benjalo bathi bafuna ukufaka iminyango so thina nxa sibona thina umnyango awudingi ukuthi istolo sikhitshwe ama-products athengisayo ahambe warehouse just to ukulungisa iminyango so abafuna sikwenze ukuthi simove ama-products abo wonke asestolo siwahambise warehouse ahlale khonale nxa sibona thina yikho ukuvala kwakhona
omanager bathini
sikhulumisane labo bengabantu okumele bebuye namhlanje ngo-half 2 bezokhuluma lathi be-explaina ukuthi i-decision abo abayenzileyo bayiyenza bevela ngabi so bekungabantu okumele bebuye ngo-half 2 ababuyanga sithe sibafonela sibuze ukuthi kati lithe sibuye sihlangane ngo-half 2 waye lingabuyanga sebesitshela ukuthi bakhohliwe okwesikhathi naleso sibafonela bona basabhizi basayenza okunye
kalibotshwanga
yebo amapholisa abuyile basichasisela ukuthi siyenze i-demonstration singa-aplayelanga kubo akuvunyelwe emthethweni so basebesinika i-advice yokuthi ngcono sihambe lawo e-police station bamfonele yena u-Tendaiti Bhanguza e-explaina ukuthi why engahlangananga lathi lokuthi uzahlangana lathi nini sasifikile khona ngale e-police station bamfonele yena u-Tendaiti Bhanguza ka-antange ifoni ubeyithi iringa engayiphenduli basase sifonela umna wakhe bajayele ukuthi nxa behamba vele bahamba bengu-2 lo mna wakhe unyasha Chipangozi so nguye simfoneleyo-ke unyasha nguyo antile ifoni wasesitshela ukuthi currently basasemcingini so bazasibona kusasa between 11 and 12 bazo-address inonsense le esiyenzayo
kahle kahle ivalelwane lishop
ukuthi company izifike kusitage naleso yokuthi besitshela ukuthi sebe-runner at a loss it is because of i-management abayifakayo bona basaka abantu abangayaziyo into abayenzayo